uObama uvele bekuvele kusaziwa ukuthi ye uzavuma ukuthi njalo alimele ibandla lamademocracy. Sabe kusaziwa ukuthi uObama uzavuya kakhulu athi yena nguye kuphela olethemba lokuthi angayenza ukuthi abantwana base-America bathole imisebenzi. Njalo-ke kusaziwa ukuthi uzokhuluma nge-security situation kusukela 4 years aqalayo, kakhulu thinta ukulaba be-Al-Qaeda athe khona hhayi sebeshesele emuva. Njalo ekhulume nokuthi u-Osama Bin Laden akasekho. Bekusaziwa njalo ukuthi uzazama ukubonisa ukuthi iqembu lama-Republican alilayo impendulo kulokho akuzamayo ukuthi khona ancede kulabo abama-Americans abayibo esingathi thina bakulowa middle class abayibo abathelenzima kakhulu ngesimo somnotho welizwe.
Sesiqathanisa umbuthano lo owama-Democrats lo owama-Republicans, yiphi obona ingani bamukele kuhle?
Okwamanje ama-Americans kuzoba nzima, kodwa u-Obama ukubonakala sengathi nguye ongathola ukuthi abantu be-America bangamthemba ngoba uloku ethembisa zenezi zinto ama-Republicans abazama ukuthi bazenze, kodwa bebezama ukuvalela ukuthi u-Obama angazenzi kakhulu okwemisebenzi lokwamakampani ukuthi khona avulwe akhulise umnotho welizwe le-America. So lokho kubonisa ukuthi u-Obama bazomthemba kulokuthi bafake u-Romney abangamaziyo. Bazothi khona u-Obama uyafuneka ukuthi khona aphiwe njalo enye iminyaka emine kwenzeka ukuthi aqhubeke ngenhlelo lezi akade ezama ukuthi azenze lokhu enqatshelwa ukuthi azenze ngama-Republican.
Sesikhangela indlela imbuthano le yombili eqhutshwe ngayo, kuyini eleZimbabwe elingakufunda?
EZimbabwe akukho lokhu esikubona emelika ukuthi lo oyabe efuna ukuthi akhethwe uyazika ebantwini, uyacela ebantwini babe yibo abamfaka phambili. Esikubona e-America lapho ikuthi eZimbabwe politics yaseZimbabwe ivele yona ayivumele ukuthi khona amandla abe sebantwini, amandla kuba kulaba abalwisana abayibo intambo bakhetha labe bodwa bese besithi khona hhayi lo nguye okhethwe ngabantu. So okwesibili siyabona njalo ukuthi khona abantu abaningi abaseZimbabwe abakwazi ukuthi khona amabandla la afuna ukungena amelene okwe-America. Siyakubona ukuthi khona omunye lomunye nxa ezangena uyaqala akhulume ukuthi khona umelene, ayibalule yonke i-manifesto yakhe. Ama-manifesto asekhaya yizinto nje ezibhalwayo, umuntu akafakwa phambi kwabantu ukuthi khona adifende kulokhu akufuna ukuthi akusho.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi sezilalela okwenzakala lapha eMelika ngenxa yabo mabonakude asebelawo, kugoqela labo abezombusazwe. Ubona ingani bengakulandela lokhu mbe kuphongubukela nje ukuchitha isikhathi?
Babukela babone ukuthi kwenziwa njani, abaqali ukuthi khona bekubone kodwa abakulandeli.